VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesibili mhlaka 2 kuNtulikazi 2019 nguNtungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
elamandla nawo ngaphansi kwesisekelo sombuso. Ngakho ke ngiboni ngani uma kubungulisiswa kuthi hayi indlela isedelwanyana lo abe ngawo ngaphandle kukasection 34 yesisekelo sombuso.
Eselikhweze amaphepha emthethwandaba liphikisa isinqumo sikahulumende esokumisa ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe eZimbabwe.
Okwamanzi siyaxolisa kakhulu kuzakhamizi ngoba silungiselela ikusasa kabulawayo. So siphakathi kohlelo lokuthi siyalunga amaphayiphi amatsha ukwenzela ukuthi ubulawayo athole kuhle amanzi.
Ikhansili yakobulawayo ithi isizavalela izakhamizi zaleli dolobho amanzi okwensuku ezine ezilandelayo kusukela namuhla. Uzolo uveza ukukhathazeka kukhulu ngogwalo olwethu lwengu-Auditor General olulempumela etshengisa ukuchaphazwa kwemali kahulumende ngamankampani. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Kule gqwetha elilwela amalungelo oluntu eselikhweze amaphepha emthethwandaba liphikisa isinqumo sikahulumende esokumisa ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe eZimbabwe lisithi sephula isisekelo sombuso welizwe. Umnumzana Godfrey Mupanga ufikise isicelo sakhe e-High Court namuhla. Uhulumende umise ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe buthumuthumu ngeviki edluleyo. Ngaleso sizathu, uMupanga uthi uhulumende wephula isahluko 134 sesisekelo sombuso. Elinye njalo igqwetha umnumzana Lucas Nkomo uthi uyavumelana nalo umnumzana Mupanga.
I-section 134 we-constitution ye-Zimbabwe i-section eyiyo esibeka sobala ukuthi umthethwanyana or imithetho engaphansi kwama-act of parliament, subsidiary legislation, kufanele wethulwe njani. Kufanele umthethwanyana leyo ibe namandla aphelela ngaphi uma ukhangela amalungelo abantu. Ngakho-ke u-section 134 uyabeka sobala ukuthi i-parliament yiyo efanele yenze imithetho. Lapho kulabantu abakhethiweyo abaphalamentarians ukuthi ayeyenza imithetho. Ngakho-ke kuyabe kuqakathekile ukuthi kubonakale khonokho ukuthi imithetho ndawoyakhothi uza kuphatha kanjani. Indlela uminister of finance labogovernment abafake ngayo umthethwanyana lo grossly unreasonable. So ludaba engaba ngithile ukuthi esikhangelele ukuthi mhlawumbe uma luphumelela lingaphephisa abantu abaningi.
Ngamanye amazwi Nkomo, uthi wena uvumelana lo mamangala ekuthini umthetho lo wephula isisekelo sombuso ekwethulweni kwawo?
Ye, ngendlela engiyibona ngayo umthethwanyana lo wawufakiweyo omisima ngaphansi awungeke kwathiwa uyahambelana sekelo sombuso, ikakhulu u-section 134 lo abakhuluma ngayo. Ngoku-section 134 njengoba ngithile uyatsho ukuthi imithethwanyana leyo efakwayo akufanelanga yephule amalungelo abantu afakwe kusekelo sombuso. Imithethwanyana lo awufanelanga ikhange ingani umuntu owufakayo, uminista owufakayo usethatha amalungelo kumbe amandla ephalamenti. ukuthi azame ukuthi abuse nemithetho nendlela iParliament elamandla ngawo ngaphansi kwesekelo sombuso. Ngakho ke ngibona ngani uma kubungulisiswa kahle imithethwandaba kuyabe kuzaphuma sobantu hayi indlela aqedelwana lo abe ngawo ngaphandle kwasection 34 kwesekelo sombuso.
Umnumzana Lucas Inkomo ligqwetha sixoxela ekobulawayo. Ikhansile yakobulawayo ithi izavalela izakhamizi zalelo dolobho amanzi okwensuku ezine ezilandelayo kusukela namuhla ngezizathu zokulungisa injini estitchini se-Criterion Water Treatment Plant. Emizameni yokuthuthukisa izinga lokusebenza kwemitshina empompa amanzi iwasa edolobheni. Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Ikhansili yedolobho lakobulawayo iqale uhlelo lokukhupha impompi lenjini esezigugile esitichini sokuhlambulula amanzi ese-Criterion Water Treatment Plant ebesesiphambanisa ukudonswa kwamanzi esuka emadamu akobulawayo esiya kuzakhamizi. Isikhulumeli sekhansili yakobulawayo unkosikazi Nesisa Mpofu uchasisa ngohlelo lolu.
Idolobho lakobulawayo lilungisa i-Criterion Water Treatment Plant lapho esigezisa khona amanzi evela amadamu. I-reservoir le izaba lo msebenzi omkhulu esikhangelele ukuthi kuzaqala ngolwesibili mhlaka 2 July 2019 kuze kuyofika ngomgqibelo mhlaka 6 July 2019. Lokhu kutsho ukuthi asoze siphele amanzi edorobheni ezindlini. Cela izakhamizi beyanelise ukufaka amanzi abazawasebenzisa ngalesi sikhathi, njalo sisebenzise amanzi ngonanzelelo.
Umgcini sihlalo wekomiti ebona ngenhlelo zamanzi kwelakusasa eye-Future Water Action Committee, ukhansila ka-Ward 17, unkosazana Sikhululekile Moyo, uqale ngokuxolisa.
Okwamanzi siyaxolisa kakhulu kuzakhamizi ngoba silungiselela ikusasa kabulawayo. Sikulungiswa kutshintshwa ama-motors lezinjini lama-valves okwenza ngoba ama-valves izinto ezikhona laphana lokho ezafakwa ngesikhathi sika-Smith. So kuba lohlupho oluningi ukuthi mbijana sabe sesivalile sithi siyalungisa. So siphakathi kohlelo lokuthi siyalungisisa ezinjini zethu sifaka izinto ezinja lama-pipe amatsha ukwenzela ukuthi bulawayo athole kuhle amanzi. Lolo luhlelo oluthethe imali ephezulu sibili kodwa sihlanganele AFDP epartner lobulawayo kubiza almost 37 million.
Ukhansila kaWard 26 umnumzana Nomenhlabano uthi uhlelo luhamba kuhle njalo ludinga usekelo lukaZulu.
Kukhanya uhlelo lolu luhamba kuhle kodwa ludinga ukuthi uZulu ebekezele emizamo ezanywa yikhansila yakobulawayo ukuthi udubo lolu lube once and for all.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Albert Ndlovu uthi kuhle okwenziwa yikhansili uma kuzathuthukisa ukutholiswa amanzi edolobheni.
Ngendaba yamanzi lesi sesesiphezu kwayo leyokuthwana nazavalwana sukusela namhlanje kuyefika nge-Saturday. Kukahle kodwa kubi ngaphandle nxa kuyikuthi amanzi indaba le abakhuluma ngayo ukuthi balungisa ama-valve asefile aphongufa nje all of a sudden. Siyakuthakazelela ngoba kuzatshengisela ukubana amanzi azabaluleka, kuzaba le-frequent supply yamanzi. Ngaphandle nxa kungokunye kulenye imotive hatshi. Kodwa ke mina ngokubona kwami nxa kuyikuthi balungisa amavavu kuyasokutshengisela ukuthi amanzi azaba khona okwama-days wonke esizabe siphiwe siwafuna.
Ikhansili yedolobho lakobulawayo iqhuba uhlelo olulesihloko esithi Bulawayo Water and Sewerage Services Improvement Project olusekelwa ngoncedo lwemali evela ebhanga le-Africa Development Bank olujonge ukutholisa uZulu amanzi ahlanzekileyo emizameni yokuthuthukisa ezempilakahle. Kunyanga ezinhlanu ezilandelayo, ikhansili ilakho ukuvala amanzi mahlayana ilungisa impompi zamanzi lezi kuthi esitichini samanzi ese-Criterion Water Treatment Plant yikho lapho okulomsebenzi omkhulu kulandela esemagwegwe Waterworks, njalo ukuvalwa kwamanzi okwamalanga amabili kuyakhuphuka kuye emalangeni amahlanu kuze kufike umgqibelo. Ngimela iStudio 7 yiwobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Uzulu weZimbabwe seveze ukukhathazeka okukhulu ngogwalo olwethulwe ngu-Auditor General olulempumela etshengisa ukuchaphazwa kwemali kahulumende ngamankampani akhe. Iningi lithi uhulumende kumele asungule ikhomishini ezacubungula ubusela lobu njalo bonke abazatholakala belecala kumele babotshwe. UGibson Pepe usethulela lolu daba.
Ugwalo lolu olwethulwe ngolwesihlanu lweviki edluleyo luveze ubusela kanye lobuvila obenziwa ngezinye zeziphathamandla kungatsha lenhlangothi zikahulumende. U-Auditor General unkosikazi Mildred Chiri uveze ukuba phakathi kwamankampani phose amakhulu amabili 179 amankampani angamachuma isikhombisa lasithupha 76 kuphela yiwo ayenelisa ukuletha ingwalo zendleko zawo ukuthi zizehlolisiswa. Lokhu kusitsho ukuba iningi lamankampani kahulumende akanelisanga ukuhambisa ingwalo zokusetshenziswa kwemali ku-Auditor General. Loba nje umthetho usithi amankampani kahulumende wonke kumele ase ingwalo zendleko zawo ukuyahlolisiswa ngabohlangothi luka Auditor General. Amankampani la akhangele ukuthi asebenze ukuletha inzuzo lapho isiliso esithile saleyo nzuzo imele iphiwe uhulumende asebenzise ekuthuthukiseni impilo kazulu. Mende kumele ahlolisise ukusetshenziswa kwemali akula makampani ukuthi laba abazatholakala bethule umthetho babotshwe.
Thina besifisa sibili ukuthi uhulumende enze setup ye commission of inquiry khona bona laba abantu ababetshontsha bezatholakala bebotshwe ngoba bebetshontshela umphakathi.
Inkampani yamandla kagetsi eZimbabwe Electricity ibikwa yabhadala inkampani yePito Investment ngomnyaka ka-2016 izigidi phose ezinhlanu zamadola eMelika 4.9 million US dollars ihlawulela ukuthenga imitshina kagetsi kuze kube lanamhla leyo mitshina ikatholakali. Nkosikazi Tracy Lungayisakamuzi Harare uthi abaqondisi balawo makampani kumele babotshwe.
Ama-managers la ama-parastatals kumele abotshwe ngoba kaningi behanjiswa emthethwandaba kodwa akula nto eyenziwayo, kabagwetshwa, kabayenziwa lutho. So mna funa ukugcizelela khonapho ukuthi kumele bebotshwe, bengaphombuyekela kuphela.
Kodwa ingcweti kezombusazwe umnumzana Charles Nyoni uthi akaboni uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa esenelisa ukuqeda ukusela emankampanini kahulumende ngoba iningi labaqondisi bawo belobudlelwane leziphathamandla ezikhokhela ingatsha zikahulumende zona ezaqhashwa ngumongameli ngokwakhe.
Iqiniso elisazingela ukuthi uhulumende okhokhelwa ngumnankagwa akasoze akwanisa nje ukuyenza lutho ngayo le ripoti ngoba yena ngokwakhe ucorrupt. Bonke abantu laba abacorrupt ngabantu bakhe njalo uyabazi, njalo bafakwa nguye, njalo basebenzela yena. So akula nto azokwanisa ukuyenza ukuthi baxotshwe kumbe babotshwe kumbe izimali lezi zithi zingatholakala.
Unkosikazi Nonhlahla Mabhena isakamuzi seHarare uthi impande yobusela bukahulumende isigxilile njalo okubuhlungu ukuthi bavela baqalisa kude ngesikhathi ilizwe lithola uzibuse, ngakho kuzakuba nzima ukuthi uqedwe.
Inothi izesa yodwa nje ama-parastatals wonke ala kakhulu, and I think i-problem leyi esilayo ngeke sithi luhlupho olwe 2 months ago or 2 years ago, but luhlupho from the time bethatha ilizwe. So konke esiku-experiensayo namhlanje, whether ikuswelakala kwamagesi, whether ukungabi khona kwamanzi, whether yimgwaqo egcwele ama-potholes, kumbeni ikuswelakala kwemithi ezibhedlela, konke is a result of i-39 years the misrule yezanu-PF.
Iningi labantu likhangelele ukuthi ikhomishini Zimbabwe Anti-Corruption Commission zakhe izakuhlolisisa ukungasebenziswa kuhle kwemali lokhu ukuze labo abaphambana nomthetho babotshwe. I-Studio 7 ikhulume nomunye okukomiti yezakhe uNkosazi Phyllis Chikundura, yena oyale ukusho ukuba bazakwenzani ngokulahlekelwa kwemali le. Esithi intatha lezindaba zikhulume loNkosazana Lois Mathanda Moyo, yena ongazange adobhe ucingo. Imele i-Studio 7 ngiseHarare, ngiGibson Pepe.
Eyitayita wola, mthwakazo omuhle lo nguMaigobe weStudio 7. Ngithanda ukulinxusa lonke ukuthi sihlangane kuhlelo lwabatsha olwe The Connection ngo-8 ntambama. Namhlanje sikhangela ukudlala okwenze iqembu elimela iZimbabwe emdlalweni wenguqu elama Warriors emncintisweni owe AFCON lapho elihle laphunyiswa lingakayilandawo. Nxa lifuna ukungena kuhlelo, thumelani imilayezo lokunombolo yesithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo, +1 202 465 0318. Hi, mthakazo omuhle, asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo 8 PM. Bye bye.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umthetho ndaba waphezulu wakwele Georgia ulahlele khatshana isicelo sabatshutshisi esokufuna ukuvimba ukukhululwa kukanika Melia, ilunga ledare lepalamende lebandla eliphikisayo kulelo lizwe. Elamelika liyethusela ukukhuphula imithetho okumele ibhadalwe ngamazwe aseEurope athengisela impahla zawo lelo lizwe ezifika kumabhiliyoni amane amadola, nxa kungela sivumelwano phakathi kwenkampani yeBoeing emelika le-Airbus eyaseEurope. Sizweni ukuthi uChris Gande weStudio 7 usiphatheleni namuhla kuhlandla lezenotho.
Isisindo sedola leMelika sesehle kakhulu okokuthi abantu abaningi sebesiya emabhanga uyathenga kumbe ukuthengisa imali le, osekubangele ukuthi abanye abathengisa imali ezitaladeni abathiwa ngosiphatheleni bechiye umsebenzi ngenxa yalokhu. Uhulumende uthi lokhu kuyisibonelo sokuthi umnotho welizwe usuvuselelwa. Kodwa ezitolo intengo iqhubeka iqansa mihla ngemihla. Ngomvulo amapholisa ebikwa ebophe osiphatheleni emgwaqweni yakobulawayo. Sixoxe lomunye wabathengisa imali emgwaqweni kobulawayo ongafunanga uqanjwa ngegama.
Yesithi indaba zemali ethiwa aziqedakali. Aziqedakali, zivela ngaphi, ziya ngaphi, just confusion kuphele khona. Ya, abantu abaningi sesemabhenki, but umanisayo ukuthi amabhenki wona yiyo sekhwezi rate yaphezulu. So lasho simangaliso ukuthi kade uhamba njani wena. Ama-rate esiyaphezulu. Abanye sebethile umsebenzi even. Abanye bathi kunomanisayo ukuthi kade vele kuya ngaphi, sekaqedakali ama-rate angikhona ngoba le rate nale esikhuluma ngayo le ebhenki. Izinto zemashopu, ama-price angikhona awahambelani ngoba izinto emashopu kazihlanga.
Esinye isakhamuzi sakobulawayo esizinda umnumzana Raymond Phiri uthi ukwehla kwesindo sedola akutshengisi la kancinyane ukuthi umnotho ususiba nganeno, kodwa kukhanya lokhu kuza kuba lodubo olwedlula olukhona okakathesi.
Lokhu isituation esikhona sibili ngoba emabhenki konganiso kuthiwa imali ezinganizi te phezulu kula e-black market, but mbona ngani lapha e-black market basakhangela isituation ngoba was after maybe a week or so kuyatshintsha yonke into le. Just a temporary thing le yenzakalayo le. Into engwatshintshanga ngitho lokhu injalo labo bakhwezile abezitolo laba vele labo ama-prices angikhona bahle ba-rate ngelokuzweni nge-US dollars, but besebenzisa i-bond naleli elifunwa yi-government. So otherwise akula into etshintshayo.
Esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo uNkosazana Return Love
ongoyebandla le MDC uthi okwenzakalayo akukhanyi kahle ngoba usuku ngalunye ngalunye luthwele olulakho.
Asikakuboni kumbe yikho okuzakwenzakala kodwa kwakathesi asikaboni ngoba nanje thina sosomabhizinisi eyinganye yosomabhizinisi bayithola leyo mali kodwa thina abantu kazana asikakuboni kusenzakala. Njengoba niyisitho kanti iqiniso yokuthi kasikaboni la kwezinye indawo uyafika kukhwelile kwezinye indawo lokho eziningi ama-prize nalana ababelawo kali kodwa kwakathesi mina mfuthi uma ngiyipheka mina nsuku zonke mina ngiyapheka ngilekhithi ngiphenga nsuku zonke angikaboni kwezinye indawo uyafika ufike vele sokukhwelile i-rice nje ayifike ngama-21-22 RTGS i-2 kg. So ukwehla kwakhona ngingakuboni ngingazi mbe ngigcine ethawuni izulu ngingazi namhla engxenye banjani engxenye bayehlisile namhlanje kangazi kodwa okokuthi kwehlile sizwa kuthiwa kuza kwehla kumbe kuza kwenzakala yikho silindele ukukubona khona lokhu.
Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube liviki utshele ikomiti yedalela ephalamende ukuthi umthetho asanda kuwethula ophathelane lokusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe uyasebenza kahle njalo usuqalisile ukuvuselela umnotho. Ngimele iStudio 7 nguChris Gande ngiseWashington DC.
Abaphatheka emisebenzini yama-insurance babe lomhlangano wokudinga indlela zokuthuthukisa inhlelo zabo ezingafinyelelwa nguzulu kabanzi kulandelwa izinqumo zikahulumende eze-financial inclusive strategy. Kubika uMark Peter Ntambe.
Lumhlangano owenzelwe eHarare ubuthanise abakumsebenzi wezama-insurance afinyelelwa ngabantu makhaza obizwa ngokuthi i-micro-insurance ngesilungu. Oxoxela umhlangano emele inkampani eViva Show umnumzana Hanson Chimutenga uthi benza lokhu ngenjongo yokuthi inhlelo zama-insurance zifinyelelwe ngabantu bonke.
Quite important. Insurance is a form of risk management that is key and
lokhu kuqakathekile kakhulu. Ngoba i-insurance iyindlela yokuvikela umuntu kulokho okungavela engakhangelelanga okuyikho okuqakathekile ukuba wonke umuntu abe layo evikeleke. Yikho sesithatha amanyathelo aqakathekileyo ukuze lokhu kwenzakale.
Uqhubeke ethi lokhu kuhambelana lezinqumo zelizwe eze-financial inclusive strategy kudaba lwama-insurance ukuze afinyelelwe ngabantu bonke abagoqela abangatholi inzuzo enkulu kangako. Umhlangano lo ungenwe la ngabatsha. Umnumzana Munyaradzi Tumbare we-Insurance Institute of Zimbabwe uthi leli lithuba elihle kibo.
We are the future leaders of tomorrow. So converging as a people meeting together
singabathungameli bakusasa yikho lapha sihlangene siphana amacebo okuthi sibone ngokucacayo udaba lwama insurance lendlela ehamba ngayo lokuhambelana kwayo lezo mkhonomi nje.
Ezama-insurance ziyisigaba esivame ukuphathisa amazwe zisekela nale ntuthuko eyabe isenzakala kiwo. Umnumzana Reality Chuma we-Marshwood Finance uthi yikho kuqakathekile ukuthi kutholakale indlela zokuphathisana lokuthuthukiswa komsebenzi wama-insurance kwele Zimbabwe.
If you look at other countries, for example in Africa,
sikhangele kuzwekazi le-Afrika ikakhulu kucele le-micro-insurance. Amazwe amaningi athuthuka kusetshenziswa lindlela. Ngakho lelizwe elifana leZimbabwe kuqakathekile ukuba icele le-micro.
Izindlu ezingatshabalaliswa ngumlilo lokunye okunjalo. Ingcitshi kulezi nhlelo zithi umumo wezomnotho eZimbabwe ongamanga kuhle okugoqela ukuqonga kwentengo mahlayana ubangela ukuthi kube nzima kuZulu ukuthi akhethe ukuthenga insurance kulokuthenga ukudla aziphilisele imali yakhe. Ngimele iStudio 7 eHarare nguMark Peter Ntambe.
Izakhamizi zePlumtree esigabeni sakoBhutshe lakoNdolwane zithi seziphelelwe izifuyo ngenxa yezilwane eziqale ukuhlasela ngeviki edluleyo. Izilwane lezi zibamba inkomo labo babhemi njalo sezilethe ukwesaba okukhulu ebantwini. Isakhamuzi sakoBhutshe zingaphangiselwanga izilwane lezi zilakho ukugcina zibulala labantu.
Kunjalo mpela esigabeni sikaBhutshe lapho kufehla kusiyagotshidiwe ngale, hhayi akumanga kahle. Izilwane zikhona mpela ngoba sesiphelelwe izifuyo. Ngikhuluma nje lamhlanje, ukusa kwalamhlanje zivuke zibambe idonki khona lapha nje emakhaya 500 meters away from umuzi wokugcina mawusi emfuleni. Ukuthiwa kukontshebe kanti kuthange bezibambele ngidonki futhi khona lapho. Hayi sikhona mpela izilwane, hhayi asukudumbe nishumanishumane.
Selike lazibona mpela.
Ukhona umfana oke wazibona ohlangane lazo kuchutu besiye Bambat. Wahlangana lazo lapho kule ndawo abantu kusechimini lesibomvu osiye Bambat.
Unganani kahle kahle umonakalo eseziwudalile?
Inkomo sikhuluma okwakhathesi engingazibala ngicabanga ukuthi ziyafika 8. Amadonki ngibona ngani bese le 7 then sesingathi plus 3 nalawa sibala lale yalamhlanje sibala izinto ezifileyo then bekusiba kobembe ilimele la usazamukela lapha sikwazi lobiza sifila.
Zihlasele zivela ngapi?
Kulapho kuxaka khona ke ngoba nke ngafika ngale lasemabhungane ngale kulabo obaba labo abangamarenja labo bazibuza kakhulu ukuthi zingabe zivelelephi. Hayi ukuthi zingabe zivelelaphi impela kwabonkomo, hayi singabe siqamba amanga. Kuthi nje zifike zahlasela khona lapha kwamshola zahamba zonke zafika zahlasela le duzane lasegcekeni lefrymachina lemausi esibhedlela kwaNdolwane. So sezivuyile futhi, hayi but sekukhanya sezikhempe khona lapha kwaBhembe lapha emfuleni.
Ukwesaba kunjani esigabeni?
Wabunkomo sisaba kakhulu, kuyasabisa vele ngoba njengoba ngisitsho ngithi okwalamhlanje ngathi zidlile idonki 500 meters away from ekhaya. So kuyasabisa kakhulu. Okubangela ukuthi sesabe ukuthi akusiye izifuyo sezivalekile emfuleni. Sikhobe zibambele emfuleni isikhathi sonke osekwenzakala ukuthi sezibuya sezilandele izifuyo elukuzeni emakhaya ngapha. Sesilovalo lokuthi izifuyo ngoba sezivaleka lazo kuzayenza ukuthi zize zigcine zifikile emakhaya ngoba sezifikile vele mazidlele inyamazana 500 meters away from umuzi womuntu, hayi kutsho ukuthi sezisemakhaya vele.
Umnumzana Christian Dube isakhamuzi sePlumtree esigabeni sakoBhutshe. Isikhulumeli sogatsha olubona ngezendle olweZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority umnumzana Dinashe Farao utshele iStudio 7 ukuthi sebethumele abazingeli esigabeni zombili ukuyathungatha lezi zilwane. Ukuzigqiba ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Kule gqwetha elilwela amalungelo oluntu eselikhweze amaphepha emthethwandaba liphikisa isinqumo sikahulumende esokumisa ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe eZimbabwe. Ikhansili yakoBulawayo ithi izavalela izakhamizi zaleli dolobho amanzi okwensuku ezine ezilandelayo kusukela namuhla. Kwanele olivalelisayo ngenjabulo ngontungamili inkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.